Angithi sonke siyazi ukuthi izanu ingazama ukuqili bayo bonke, ingaqalisa ukwehluleka. Umuthi wabo omkhulu ibudlwa ngudlwambo, okutshaya abantu, ukutshisela abantu izindlu, baqalisa ukwethusela abantu, ukwenzela ukuthi abantu bafike esigabeni sokuthi yebo sizafa, yekela sibavotele, kumbe abantu bayekele ukuyavota ngoba ake bazi ukuthi singavota noma sivote singavotanga siyahlukuluza tshiyaneni la. Izanu isingena-ke ungavumanga uzulu wonke.
Nanto udaba mnumzana Mkandla, wena uthini ngodlakela lolu oseluqhamukile elizweni?
Hayi, udlakela lolu oseluqhamukile ngolwangamabomu njalo lwenziwa ngabantu abangaziyo ukuthiwa khona impi wini kumbe violence kwini. Ngabantu nje kuphela laba abathunywayo, laba abangazi lutho impumputhe. Kodwa-ke kusasa yena lowo lokhethayo ehlukuluzwa lowo uzabisela ezama ukuzivikela. Ekuzivikeleni kwakhe akusafanani lokwayizolo, uzazivikela ebesewina. Uyabe sezawina, ewine yonke into, elwe ewine impi yangkhona, ewine i-battlefield yangkhona. Ngakho kudlwangudlwangu lobo asebeqalisile ukulwenza lolu, hhayi akusukume nazinkokheli ziphakathi kwelizwe leli, zixhasane nenkokheli zomhlaba ukuthi lokhu-ke thina sikuphethe njani, phela kasiphathanga lutho, induku kasilazo. Abahloniphekayo banjengobokhumalo umama njengoba bekhona lesephalamende lapha, ababatshelane ngaliqiniso ukuthi lokhu phela kuzakwenza ukuthi okade lokhu ekunika umhlathe ecine sithi umhlathe wakhe usubuhlungu kakhulu ebesebisela. Uzabisela kungasi ukuthi ujonge ukubisela, kodwa uyabevika ezama ukuthi khona ezivikele, kodwa kuzamemetheka ngoba lizani yona ngokwayo kathesi kaseyozani yana siyaziyo. Izani yamayuthi abangazi lutho nje, impumputho ezithiwa imali kumbe eziyengwayo ukuthi ilizwe leli lalini njani, abayibo abanikazi sibili bezanu ama-overtrains lama-exdetainees. Labanye abantu nje abayibona yini, ababuyeli futhi lapha entweni enjenge-violence, abasoze bekwenze futhi. So laba abafuna ukusetshenziswa laba kumele bezibuze kathathu ukuthi basetshenziswa phezu kukabani ukuthi bephini.
Ye, ngiphenduke kuwe Nkosazana Khumalo. Sike sabona eminye imbiko lapha emaphephandabeni ethi yona kungakusenzakala ukubana ubudlwangudlwangu obukhona ikakhulu eHarare bubangelwa ngalinye ixuku le-MDC. Uthini wena ngakho kona?
Kule nto eqakathekileyo njengezabantu zaseZimbabwe ukuthi siyinanzelele, lokhe izanu yabusa kuleli lizwe esakuhlala sikuzwa udaba lokuthi izanu divides and rules. Yingoma esayizwa angisakwazi ukuthi intolontolo. Umsebenzi wezanu ukuthi isibophanise imisila, siqalise ukulwa sodwa, labo futhi bephakathi abangabaqali bendaba yena leyo enkilikizeni bese kuthiwa yithi lo senzela ukuthi uzulu phandle abethe sithi no amabandla aphikisayo lawa abakazi into abayenzayo. Yiyi divide and rule eyenziwa izanu, ngoba kumele sikwazi ukuthi sonke silwa into enye, sifuna ukukhipha izanu esibulele ilizwe. Namhlanje sidlimbuya ngoluthi ngendaba yezanu, kodwa bona bakhomba ngowaphakathi. Lingangena kumabhorodoni bhruku abo lapho bakakhona, inkamanzi ziyawa. Thina ngapha edubekayo sihlaba umkhosi ekuseni eminda ntambama ngabantu abalutshwane, bazasibophanisa imisila. Thina asenzeni okufunwa nguzulu ukuthi sizikhiphe ebugqilini lobo. Abantu abethu bahambe bayosebenza, namhlanje sithiwa ngabantu abethu ngokuthi wona laba abantu abasingcindezelayo sebethengabantu abathi into ezidakayo antana sebehlanya yindaba eyodwa ngabanamsebenzi. Sebephumile ezikolo sebebhazile imisebenzi wa bayaphuma emaregeni besithi khona bona bavule imisebenzi eyi-2 million. Kodwa udube ukuthi thina amazimbabwe esingacabaniyo azange sibuze ukuthi which economy, formal or informal. Kanti sengithi bona yibo abenza ukuthi kube lama-vendors lapha phandle la ababanika malini ukuthi bayethengisa ama-toothpick. Akulakusenti ababanika yona, bahlela abantu abethu thina sabafundisayo sithengisa impomo, sithathele izindlu. Hayi bo
mnumzana Mkandla, ukhetho luyasondela, ubona ungani luzamemetheka ukwedlula okukhona kathesi na?
Udaba lwe-violence lolo lodlakelwa luzamemetheka ukwedlula kathesi ngobana yona izanu kayibambananga yona yodwa. Izaqalisa yona yokodwa ukulwa yona yodwa ngaphakathi, belwisana nje bona bodwa, kube sokumemetheka kuyebamba labangaphandle njengoba vele sokuqalisile. Yatsha imoto ye-MDC zona lezo ezidlulileyo, kuneke sikuzwayo lapho ukuthi khona sokulokuqa kwethuselwana lamatitsha la afosela ukuthi enhlanganweni konke khona yi-violence yona liyana kodwa kudlakelo lolu luza kubamba kakhulu ngaphakathi ngoba ama-overtraining kasabambananga ngaphakathi babe sebechithekela ngaphandle kube sokusiya mumadeka kuyewela kwezinye izindlu.